Siyalambulela kweziphathelane labesifazane. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Petronella Mgoni uManyathi ohlala eLuveve esichasisela ngesimo samanzi kuleli lokichi kulandela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo.
Ngibizwa uPetronella Mgoni uManyathi. Ngihlala khona eLuveve. Okuyinto lokhu kusithayile kakhulu ngoba yinto besingayikhangelelanga. Thina besisakhangelele yona lo mkhuhlane obuhlupha abantu bonke i-COVID-19 le, umbhuqazwe nje. Kodwa-ke kwabe kuthutha okunye eceleni lapha, kwasibamba nge-surprise esingathi thina kusibambe our pants down. Sure, asilankani. Mina khonapha kunjayela abantwana abathathu. Bagula bonke. Hayi khona nokugula sisi. Ukugulela ukufa. Ngoba ngibathwale ngabasesibhedlela ukuthi siphithi kakhulu lo mkhulu olesendwane yesi. Ucine esedithene empilo for 1 week. Laba abanye abancane bagula. Ngilokhu ngihamba nabo eklinika kodwa obe-admitiwe nguyena. So into le isidanise kakhulu. Isethi siqale sazonda. Kodwa ukuzonda sokusubsidile sesidanile kakhulu ukuthi kambe inkalakatha yedorobho elingake lakobulawa iLuveve kungehluleka ukuthi abantu babone uhlupho lusenza. I think kulo muntu mina owayekhona ngaleso sikhathi kusonakala kumbe abantu wayithithi they see ukuthi lapha sokule problem and then bazame ngendlela zonke ukuthi bavalele iproblem leyo baqale batheste ukuthi amanzi la njengoba kuyiwo vele i-cause yomkhuhlane.
Esibhedlela lapho-ke kwakuhambe njani? Babona thile yini amanzi la enjalo kumbe laselingeza ukuthi sokumele axhwathiswe?
Amanzi thina sibili besingakawaxhwathisi ngoba sasingakakuboni lokhu kusenzakala. So yikho kwakagcina sinathile sonke ngoba kwaqala sonke nje lapha ngikhuluma ama-serious cases but otherwise everybody endlula saba affected. Sasivele singaxhwathisi iqiniso lihle ngoba sasingakwazi ukuthi kule dinga.
Seliwanatha kathesi amanzi la.
Siyawabhoyila asibanathi sibili sesisesaba wona amathephu impompi yona wayikuyivula so usuchaya luvalo ma ngoba into leyi i-affecte nabantu abasivakatshelayo. Uyabona kulama-cases khonapha around abantu abafileyo omnye umfana ufile empopo obevakatshela usisi wajela wafika wanatha amanzi. Sesiwesaba sesinathela ukuthi kanti vele siza kuthini sihlale eLuveve. Otherwise umuntu angathi ufuna ukubuya eLuveve la sesithi buya nesigubhu sakho samanzi ngoba lani nomzala wami wamvakatshela lapho. Uthe sebuyela ngale semvonela ukuthi sengesiso sitshaya igazi. Wabonanaukuthi eklinika laphana eklinika sahamba sesi-2 weeks besibhadala asikwazi ukuthi sibazasinika yini but another 2 weeks lezi hhayi besingabhadala. Uhlupho lusuke baba sesisiya empilo. Empilo uyakwazi i-transport yethu these days ukuthi ihlupha njani ukuze uyefika khona lesibhedlela ibazistrata lokuphendula ufika ngale sinikwa amabhili awempilo okokuthi sizazothathela izimpahla khonapha ezindlini. Asikwazi ukuthi ama-authorities aza kuphatha njani but abantwana babuyele benethe ama-deals ayesabekayo imali esingakwenzi ukuthi sayiqalise lapha.
Kodwa sikhuluma nje amanzi asenjani kathesi kumbe sokusiba ngcono njengoba bathi bazawavula ngokuphele engasavalwa?
Hayi amanzi avuliwe sibili kodwa ukuthi how safe is this water hayi asilashiwa lapha asikwazi kodwa ukuba khona khona ngathi sesiqina ngakhona ukuwavoyile. Kodwa-ke ukuthi aserayijayi ngikhuluma kunje nje khonapha asosita eLuveve le-divide old Luveve langapha kithi emafakela kulo mntwana futhi osesijile ofundenyana. So kungani into nje lokhu isaqhubeka uhlupho lokhu esisaqhubekela ngoba kunabantu abalokhe besikhiya. Asingeke sisho soze ukuthi ngamanzi kumbe kuyini kodwa sesisesabela phela kusawaiseisayijani angiso asisakwazi ukuthi yiwo kunje sokungokunye but lokhu esisifa eLuveve.
Lifisa ukuthi i-council ingabe yenzani ngalolu daba njalo eseyakwenzayo kuyini balivakatshela baxoxisana lani liyakwazi ukuthi kwenzakalani?
Ya i-council esifisa ukuthi ikwenze sibili okokuqala yikuxolisa ngoba sithe sitshaywa umkhuhlane lo basitshela ngokuchapha basitshela ngokungagesi amapeyini basitshela ngokuya kukha ama-sugar cane lapho kulamasuwa khona asivale sifike kuyona leyi ndawo. So I think ukuthi baqale baxolise abantu ngoba abantu babuhlungu kakhulu okokuthi basivakatshele sibili besebehamba dotido basinikile lamapeyini siyabonga lamanzi asavalwa konke lokho siyabonga lemasini kasibabhadali siyabonga but it was too late they acted too late if laba bantu babezile bahle baqalisa ukuthi basincedise masinyane ngabe idamage ingcono kakhulu kodwa esimbonga kakhulu u-MPO Eluveni hhayi umama uqhinqe amarogo akhe wasebenza njengesotsha wasebenza njengeqhawe it could have been worse if u-MPO engazangangenelanga uMrs Stella Ndlovu awuncedise kakhulu mama akulandu angayifinyelelanga okhoze unike uzifinyelele zonke izindlu kodwa hhayi ulwe njengomama efukamele amasiyana akhe siyambonga kakhulu umsebenzi awenzile siyabonga
leyo bekuyingxoxo nonkosikazi Petronella Mgonyi omanyathi esixoxelaye eseluveve kobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo nizwe ukuthi siliphatheleni okutsha kulona lolu hlelo oluphathelane labesifazane